Ephawula okusemthethweni uhlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGugurahundi umongameli Emmerson Mnangagwa akachazanga ukuthi uhlelo lokukhumisana luyaqala nini.
Sengiphawule okusemthethweni uhlelo lwami lolu lweGugurahundi Community Outreach Program, kodwa kusukela lamuhla ngilushiya ezandleni zenkokheli zomdabu.
Umongameli wekhansili yezinduna eZimbabwe uMnumzana Mtshana Khumalo uchaze ukuba abakabi lelanga lokuqala imihlangano yohlelo lukamongameli.
Namhlanje besicele upresident ukuthi azolontsha ukuthi siyeqalisa ebantwini sizwe ukuthi abantu bona bathini ngalolu daba. Yikho besingakho kakhulu, kodwa kuningi esakwenzayo wasematrenwa izinduna labahamba labo ukuthi bayekwenza lo msebenzi ebantwini.
Ekhuluma ngemva kokuphawulwa kohlelo lweGugurahund Community Outreach, isikhulumi senhlanganiso yababekuviyo lebutho eleZipra uMnumzana Bester Willy Magwizi uthi indwangu ikhuthe ugatsha.
Uhlelo lulontshiwe sibili, imizamo siyayibongela, kodwa-ke isifinyelelo izwe esingazathi kazikho azikwananga. Ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sombhuqazi sasikhona. Okwesibili, kube le ndlela yokudinga ukukhulumisana umlotha ngokucela uxolo. Bese silandela-ke lokho sokwenza-kele namhlanje.
Induna uMnumzana Dakamela uthi uhlelo lolu kumele luphathwe ngobuciko uma kukhangelwa abesifazana abadlwengula ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi.
Ngoba how do you dispute i-rape case? Utayi awuqinisile sibili kumba ulamanga. Ngabakhona abanye abantu ukuthi hayi ngalahlekelwa zinkomo ezingaka lebhukunandi, ngatshelwa isitolo sami nasi laphana, ngaganyulwa ngoba ngaqanyulwa isandla inxeba nandi. Kodwa kuzaba lama-rape victims ukuthi kuzaba nzima ukuthi umuntu engathiwa adlwengulwa ngo-December ngo-1984. Kwamukeleka njani? I-community yonke ingasukuma itsho njalo, kwamukeleka njani? Kodwa hhayi, njengoba sesiqalisile sikhangelela ukuthi kuzaba kuhle.
Umfundisi uSeni Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuba uhlelo lolu uyalusekela ngazo zonke indlela.
Abonani kuyadinga ukuthi uhlelo lolu lubanjwe uhulumende afake imali ukwenzela ukuthi kube luhlelo lwabantu beZimbabwe abayenza lento. Akuyadinga ukuthi uhulumende ancedise. Siyananzelela indlela abancedisa ngayo indawo ezihlukeneyo, kumbe nxa sikhangela abamhlophe okwakumele bebiselwe imali ngamaplazi abayethethwe, siyakhangela ukuthi uhulumende waba nebhajethi. Ngako kuyadingakala ukuthi ubaba uMthulincube afake kubhajethi, national budget, afake lolu hlelo luhlelwe kube le mali esemgceke ukuthi kule malini njalo ekwanileyo ukuthi izinduna zenze konke okumele zikwenze baze baphutshe.
Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wahlala phansi loZulu lenkokheli zomdabu emizameni yokuxazulula udaba lweGugurahundi olwabangela ukufa kwabantu ababikwa besedlula inkulungwane ezingamashumi amabili. Lamhlanje uMnangagwa uchaze ukuba abantu bengajahi ngoba kuyindlela yokukhumisana umlotha kungela kugijima kusetshenziswa indlela yeZimbabwe, ngoba abamhlophe kuyibo abadala ukuba kube lombhuqazo weGugurahundi. Ngimele iStudio 7 Mrs. State House kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.